Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuMfumfu 2024 uKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Intethele zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwa ukungena emhlanganweni webandla leZANU-PF wabulawayo.
I-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidrayiva imota ebambe i-handbrake.
Ibandla leZANU-PF lithi elemelika kumele lesule izijeziso zenotho ezetheswa inkokeli yebandla leli.
Kuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ezizimeleyo lamabandla aphikisayo bathi izijeziso zenodo yilezo ezafakelwa uZulu libandla elibusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwe namhla ukuba zingene emhlanganweni webandla leZANU-PF wabulawayo. Intatheli zindaba lezi uEzra Chisa Spanda, uKutsana Msengi loNgqwele Dube zithi kazinikwanga izizathu zokubalelwa ukuba zithaphe indaba emhlanganweni weAnnual National People's Conference okuzahlaziywa khona ezenotho, ezombusazwe lokunye. Ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uMnumzana Phalaye Marapira uthi abathathu laba babenzanga okade kufunakala njalo abaziwa ukuthi bebemele bani. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, umele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Angeke ngaphendulela i-department egcweleyo njenge-department information. Isho uqondile sibilona ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasise ubana kuhambe njani ukutheni, ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengi omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube nelungelo loku-accreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga, kuba nzima kumbe acele laye futhi enjani ealiswe ubana accredite, ngoba zabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungele lokubana abe ekhona phandle.
Yikona nxa sibona ukuthi iStudio 7 ikhiwe phandle, akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khonapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 angewathi iyazondwa, ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano abeZANU-PF adlala ukukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe ukuthi aliyazondwa, ngabe utakutho ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani, ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganisweleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukuyekelwa ngivunyelwa ukubana kangikhulume santando lani kutshengisela ubana asilabandlululo olunjalo, siyavunyelwa ubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe efuna ukubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ubana udingisise lixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho? Nangasitheka ngamafishane.
Uyaqhubeka, uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Politburo eZANU-PF, izolo kuhlangane i-Central Committee eZANU-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kobulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke, kusasa langomgqibelo yiwo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Yes, ngathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe esuke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli njengoba umongameli ukhethwa ngapi labasikele bakhela konke okunye kwenziwa kuCongress not kuConference. So leyo esikiyo yiConference. IConference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela eminyakeni ophelileyo lapho esiyenza khona enye iConference njalo siyenzela. Sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo oza phambili siwubamba njani sisebenza njani. So iConference ekukhangela idevelopment intuthuko ama way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhale into ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli kuconference.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lepalamende ekubandla lezanu PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC.
Kuyaziwa ukuthi khona umsakazo lo khona ongakhethi bala njalo usakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ongakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona kukhona kuzalo PF babonile ukuthi uzaphumela phakathi ubebona ukuthi ha amadoda ehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwa emakhetheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ngokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ngudeputy president uthiwe engawo ngani kakusahambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe alibuswa ngendlela eyiyo. So ubonakala njengabanye njalo abathi kumele ukubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030. Abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuzalo PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution. Ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulo msindo ozadala ukuthi abantu babekwazi kwenzakalani.
So lapho wona ngokubona kwakho Moyo ubona zani kukhona okufihlwayo sibini?
Kukhona okufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihla abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle so kukhona okukhulu kakhulu njengoba sitsho sithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye laba khona bayabona ukuthi ha lapha mdala useyihlulekile. Ngananzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali ema-bank ngoba nayizigi kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe. So kubonisa ukuthi kulomsindo okhona mpela phakathi.
Lo ngumnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 SFIC 3 eMathebeleni South. Abazali babafundi esabelweni seMathebeleni North bathi sebesehluleka ukubhadalela abantwana imali yezifundo, i-school fees, okwenza ukuthi belotshelwe izincwadi ngabaphathi bezikolo. Sebefuna isithunywa somthethwandaba sithathe impahla yabo okungagoqela inqola, izitulo, amatafula, izifuyo lokunye okubambekayo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Abehluleka ukubhadala imali yezifundo bathi isomiso esikhulu yeZimbabwe sibalethele inhlupho yeziningi ngoba kabazange bavune lutho nyakenye. Ngakho ke imali abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla. Omunye wabakusimo lesi ngunkosikazi Norenis Banda wesigabeni seLupane olomntwana eChinotimba Primary School othi sedlele evalweni.
Sesikhalezi sikhathi engabhadali sasabhalela izincwadi ukuthi zinike izimali. So manje izimali zangikhona zitholakala nzima.
Unkosikazi Sibanda uthi ulesikwelede semali efika phose amakhulu amabili amadola eMelika $200 elokitshini lemkhosana sixhumane njalo lomnumzana Abija Mafumo laye okhala ngokufanayo kulandela ukuma kwakhe umsebenzi wokulinda kumankampani ngo-2019 laye uthi loba nini engathathelwa impahla.
Angisebenzi umuntu onyathela ngathi imali i-37 mntwana isuppose going form 1 angila mali, kampani yade ngiyisebenzela, ayibhadali. So mpila ungupaka ama satellite dish. Ki satellite dish ayi one yenza $10.
Emoringa sixhumane njalo lomnumzana Innocent Thebezayi okhubazekileyo ophila ngokuthunga izicathulo.
Umsebenzi yakhona iyabuya ipichana. So ukuthi uyizuze imali yokuthi uthengela abantwana impupu, ubhadala amarendi, ubhadala ama-school fees, akathesi kule nkinga enkulu.
Uthi le nhlelo zengalo yosizo kazikho.
Athi nazikhuli nje. Ngokubuya kuphela basibhala amabizo, bahamba bahamba nya, babuya futhi basithi baye kulama projects, kulama loan, but asimazuzanga.
Unkosikazi Bekezela Sibanda wesigabeni seNkayi uthi abantwana abaningi sebetshile izifundo ngenxa yokuswela kwabazali.
Izolo bekukhangele ukuthi umntwana ongayisikolo ngoyintandane, kodwa namhla sizathola ukuthi umntwana lo benabazali abakwanileyo uyehluleka ukuya esikolweni. Isizathu sokuthi imali yabo itholwa ngabazali imlutshwane, ukuthi bekwanisa ukuthenga ukudla lonyaka futhi indlala, bephinde bebhadale ifees kumbe bebhadale le-transport ukuthi umntwana oyisikolo kuba nzima.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ngoNtulikazi lwaveza ukuba abafundi abedlula amachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25.2% esabelweni lesikabafundi ngesizathu sokusweleka kwemali ebazalini. Kumaviki edluleyo okhokhela ugatsha lwemfundo yephansi, umnumzana Dori Raimoyo ukhuthaze abaphathi bezikolo ukuba bengaxotshi abantwana ezikolo kodwa bephanyeke umlando ebazalini. Ngakhokhiyo wathi abaphathi balakho ukuthi bamanyane balobele idale lephalamende ukuba kube ngumthetho ukuthi wonke umzali ongakhokhiyo ayemiswa phambi kwenkundla yomthetho ajeziswe. Ngingunokuthi abadlamini we-Studio 7 ngise-Victoria Falls. Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umnumzana Daniel Chapo obemele iFrelimo ukhetho lukamongameli oqhutshwe kule Mozambique usenqobe kukhetho lolu abaphikisayo besithi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ikomishini yeMozambique Electoral Commission ibika ukuba uChapo uthole amavoti ayisilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, kwathi umnumzana Venancio Mondlane wathola ayisilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini 20%. Ibandla leRenamo likhe phansi lobo bekucatshangelwa ukuba lilabantu abaningi okwedlula amanye aphikisayo. UChapo ujayelwe ihlombe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili loba impumela yokhetho lolu ibengakethulelwa uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akungimangalisi ukuthi unqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekuloku kwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho-ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho-ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yunqoba ngendlela engafanelanga.
Ye, ngosikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko asehlale kakhulu esikhundleni. Zingakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqale ukubusa ngo-1975, kambe layo izabusa idonki zize zimile impondo yini?
Amathuba ukuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe idlelezela, kodwa kakula thuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala labazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo-60s 70s. Ngakho-ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izimfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho-ke kuzaze ke isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona yikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama-elections. Siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga.
Ukuthi kuyafika nini konoko?
Singangabi kwazi, kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo, ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle, kudaleka imisebenzi lempilo enhle, ngabe mhlawumbe kakulankinga. Kodwa nxa ubuyanga buyabe bunjengalobuyane esibubonayo, amathuba okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi. Ngakho-ke bangakuthathi kancane ababe sezihlalweni, bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile, abantu balambile, abantu bafuna umsebenzi, abantu bafuna ukuphila kahle. Ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho, sizafika isikhathi lapho bazathatha amanyathelo amanye angafanelanga.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ekunhlanganisweni National Consumer Rights Association. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. ELeRussia liphosele indizamtshina ezithwala amabhomba ezama-drones eziningi izolo ebusuku esabelweni seKiev kwele Ukraine, eziwiswe libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Kenya owe-Africa Business Summit okhuthaza amazwe akuzwekazi le-Africa ukuba athuthukise ezomdlalo wenguqu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezibhatalene leMelika, abantu abedlula izigidi ezingama-25 million sebevotile kukhetho lweMelika phambilini oluza kuqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo. Bekwenza lokhu mathupha kumbe ebulenjini kuhlelo lwe-early voting lolwe-mail-in ballots. Iningi lilinde ukubona ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party lonkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party. Sicubungula lolu daba lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethu kwezombusazwe ezimeleyo.
Donald Trump usazobhekwa ukuthi akaqali phela ukungena ensimini, uyabe sengena okwesibili. Basazobheka ukuthi ukungena kwakhe kokuqala wasebenza kanjani. Siyibona indoda eyethesa amacala amaningi, namanje nje ungumuntu omelwe yisigwebo. Siye ngale kumama, siphinde sithi thina okwebala lakhe. Ngicabanga ukuthi ama-Amerika amaningi asedlulile kukho lokho, ngoba sesike sambona omunye webala u-Barack Obama eba uprezidenti ebuyiselwa amahlandla aze aba mabili. Kodwa okusasele yikho ukuthi umama ungowesifazane. Emazweni osuke kwenzeka amazwe anjengabo Britain, lokho akuseyona into ebamangalisayo kakhulu uma bezokhethweni, ngoba sebekujwayele. Kodwa izwe elinjenge-America okungabe kuyabe kuqala kungumqansi omkhulu kakhulu uHarris okumele adlulekiwe. Iparty yakhe nayo kuzamele ibekwe laphayana ukuthi isebenze njani ukuphatha kukaNomzana uBiden. Nakho lokho kunomthelela ukuthi bayaqhubeka beyivotele na iqembu lele lama-Democrat noma bengalivotele. So kunzima ukutsho dadewethu ukuthi eqinisweni kuyozala nkomoni kulaba babili.
Lanxa impumela yophenyo iveza lokho, singaluthemba yini uphenyo lolo?
Kukhona othola ukuthi kuthiwe bangakwesokunxele, kukhona ukuthi kuthiwe bangakwesokudla, kukhona ukuthi kuthiwe baphakathi nendawo ngokwenkolelo zokubusa. Uthola ukuthi isiphakele konke okubukeka kukuhle ngomunye, thi lona omunye bambhixe noma bengamakheli isithombe esihle. Lapho engiyakhona-ke yilapho ukuthi esingakubona kwenzeka-ke la yikuthi uKamala angawina ngokuvotelwa yiningi labantu base-America. Kodwa kuphinde kuze futhi ukuthi uthole ukuthi uma sekusiza kuzithunywa laphayana labuthi ama-delegates abesewina uDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ezimele. Bekoka icingo lostandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Aba kubandla lezanupf baqhuba umkankaso abawubiza ngokuthi anti-sanctions campaign owawulwisana lezithetho zenotho ezethiswa inkokheli yezibandla lezanupf okuthiwa ikhuthaza ubukhohlakalo ukwephula ilungelo likazulu lokuphekapheka ezokhetho. Umkankaso lo usulwesikhathi eside ukuqhutshwa ezimbabwe kodwa izithetho zenotho kazikesulwa ngelemelika lamanye amazwe. Elemelika lithi izithetho lezi kazifakelwanga uzulu kodwa ibandla lezanupf lithi kungamanga okhulunywa ngelemelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Gutamsaka okubandla lezanupf lomnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. Umusaka usungula lingxoxo.
I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama-individuals abalutshwane ama-company iyakwazi ukuthi wona lawo ayenza ukuthi i-economy ikhale, ayenza ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona laba afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-Senate e-US America ukuthi i-Congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphakathi, sezibulale i-economy yeZimbabwe, si-driver imota ebambe i-handbrake.
Ye, Baba Mlalazi, ungamphendula usithini lapha uBaba Msaka ngoba elemelika lithi hathi bo izijeziso lezi zaphakelwa abantu ezanu, hathi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-sanctions uze sifike kuwo kwaku-10. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002 lapho esaba le-election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye-violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebambe umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo yikuthi lama-measures abafakayo kawazanga affecte kuphela laba bantu ababefakiwe. Asuka affecta labantu in general ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe enelise ukuzenza yasisehluleka ukuzenza. Eniyokuboleka imali landani, but ayistophangi issues ze-aid. Kodwa-ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha, basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions, but ama-sanctions wasebulela ilizwe. Ama-sanctions yebo sonke siyavuma akontributile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubuleli ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe America labo-Britain labo-EU. Okubuleli ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Ngothi sikubamba umlomo khonapho. Msaka, ngena khonapho baba. Uyamuzwa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Bekelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo. Babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into le singayekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Afrika yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi baba umlalazi yavuma ukuthi ukuba restrictive ugcina ungasasebenzi ngoba ugcina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe. Ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe achiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule. Isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yoni America ilayo bayalwa, iAfrica ikhona i-corruption, bayatshontsha. Mhlawumbe nxa kade besithi Zimbabwe kulabatshontshayo, ayisikho kade kungasibulalela i-economy ifike lapho efike khona.
Yes, ubambe la umlomo.
Kathesi iyakhwehlela ngenxa yama-sanction. So amele ikhitshwe.
Yes. Baba Mlalazi, umusa ukuthi hayi awuzikhitshwe izitheziso lezi.
Avumelana la saka ukuthi ama-sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakelwa. Kodwa-ke ngike ngibuza uMsanga ukuthi uma ama-sanctions angakhitshwa abantu bezanu-PF bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu insist ukuthi i-biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma-sanctions per se okubulelizwe kakhulu ngamasela.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele. Lo mnumzana Nkuta Msaka owebandla leZanu PF ekhupha le Studio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, asibonge umsebenzi omkhulu hlobo zethelo wenzayo. Hayi, siyabonga izindaba zonke esilethela zona ezingelahla ngothi ezilumeleyo ezibuya zinjalo ezitshaya nkwimbi zombili. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi lesenzela wona. Ngingadonisi-ke hlobo zami, angibongi ukuthi lamuhla ubukhokheli bezanu sekunanzelele ukuthi bona isikhathi sonke lesi esiningi kade lokhu bebhizi begxotshana le-MRP bona indlu yabo isitsha. Namhla nxa umnangagwa sesithi yena is going to deal with his internal members decisively, sokubonakala ukuthi sibe kunanzela ukuthi olwalowo mma besithi bona abanye baphandliwe kati labo babona kati yibo abathwele inkalakatha yogongodi. Angithi vele kuyakhulunywa ukuthi khona ukuze kuthi omunye asose ugongodi kumele uqale wena ulungise indlu yakho in order.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo mnangagwa usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani mayezohalalisela omunye umuntu ukuthi upresident wasemzambiki ukuthi uwunini. Kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, so kuyokhuluma yena mnangagwa. Kahle kahle yena uyini? Uyena ukhomishini na wasemzambiki elayo? Lokho kulihlazo, kulihlazo kakhulu impela into enziwe mnangagwa. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame, nje umuntu odlame impela, uchepeseni wonke wesadeke ezoyenza amanyala nje. Haya, lokho impela haya fakisa amahloni mani. Kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu elayo. Lokho ngihlazo mani, yazi into le isehlisa isithunzi singabantu bezimbabwe. Hayi, upresident wethu ashemaye naye azinuka amakhwapha ayibone naye into ayenzayo ukuthi ayikho right.
Hayi, laba bezanophifo mnangagwa laba loba bengayenzayo laba bangcolile laba. Laba vele ihistory yabo imbi kakhulu, so bantu abangalibusikizwa, so bantu abangabusa abantu ngeke beyenze lukofitelishi. Bangcole kakhulu abantu laba, babulela abantu kakhulu abantu laba, bahlukumeza abantu kakhulu abantu laba. Abantu sebefe kakhulu ezandleni zabo abantu laba, laba abale bad record mnangagwa laba. Loba bengayenzani akusho bantu abadalela ukuthi babe ngupresident. Akula president ofana nomnangagwa. Bayazifaka, bangena ngokubulala abantu, bangena ngegazi. Izandla zabo zigcwele igazi, yikho bona kungela nto even one abangayenza eright. Yikho bona abantu bengabathandi, abantu bebazonda, abantu bebanyanya because of ukubulala abantu.
Labo ngabanye ababalaleli besitulo 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela khona manje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo. Hayi sithatha savumi olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Lilaleli iLive Talk.